siyaweza amazwi akhe lawa akhulumileyo njalo ukuncoma akwenze ubaba uTsvangirai akulobileyo kumqoto. Kodwa uDubo esilalo yikuthi uduba ngokuthi athi akhulume into enhle lithi litshoni ilanga usegenqulile usecothoza. So singeza kuthatha njengento yokuthi singayithakazelela achibo ngoba kasisamzwisisi ukuthi yena uvele nxa ekhuluma uyabe injongo yakhe ingeyani ngoba asoze kusethusa ukuthi sizwe kuthona kuthiwe leyo thita lapho kubhalwe khona ayisiyo yakhe. Kodwa umncoma simncome kuhle.
Kodwa ubuhle bukaTsvangirai singathi uqalise ukububona nini umnankagwa ngoba esaphila babetshona bemthethisa lapha bona umnankagwa labanye bakhe kuZanu PF bemhlambaza besithi ungumuntu omubi ungumthengisi njalo.
Limkhotho lelo yikho ngithe phambilini anginaqiniso lokuthi ukuloba kwakhe ulobe engumuntu omncomayo kumbe bekuyindlela yokusithunuka. Inkotho lolo litshoyo ngoba ubaba uTsvangirai lokhe waba nomkhokheli wethu webandla le-MDC akula mnyaka nothi lapho esake sathi wake watshaywa ngumoya ngoba wayengotshaywayo ebotshwa ehlanjazwa ethelwa ubufebe yonke into imhlamba ekhona kuleli lizwe ubaba uTsvangirai yedlula yagcina singamagcobo.
Uthi njalo lesi isikhathi sokubambana abantwana beZimbabwe babamba iqhaza baphakamise ilizwe elitheni ngalokho.
Thina njengemandla le-MDC ukubambana lokhu esaqalisayo lumhlangano wethu sihlala sikhuluma ngendaba yokubambana lendaba yokuthi ungazwakalwa kudlwangu dlwangu. So lokhu afuna ukukwenza lokhu angikwazi ukuthi uvele ufuna ukuthini kodwa yena siqu sakhe akalanto yokubambana. Yena akufunayo ukuthi sonke simthandaze. So nxathi sithi sifuna ukuthi sikhulumisane unzima ukuthi ngithi mina Bhutintunga ubungitshaya wangikhiphilihlo usungikhiphilihlo ususithi kimi akubuyele ehlale phansi sigumusane umlota kunguwe futhi ozabe ukhulumisa gumisana njani kakwenziwa njalo.